因山上背了有五级把新五岁。其实我把它问上来因为 CFI。因为我们下面的这个是扩了。我估计估计把费了把公估计。我把农业生他们在看他吧。啊你上是把他们下午上你背了我估计你是。我不知道为什么可能我不背了。你们把我的口试试。这是物业了就是拼起来开呀我说哎你要他把他哭了我把他。
likhangelele ukuthi lizacula lizachumayela kulomhlangano
ye nga uyabucula kwesikhathi isikhathi sokukhuluma okuningi kasikwe ikubingelela abantu lokubatshela ukuthi sengikhona namhla phakamisani yawo likithi kahle anti uyabona ke okutsho ukuthi uyavusithi fahlafahla kancane ngamazwi amafitshane yelinjani isihlobo zami ngithakuba lani sibalungisele umlilo sibike umlilo ozwayo obhebha kakhulu ye ilizwi lenkosi phela lifuna lalo ukuthi abantu bajabule bangenzi njengabantu abaselifeni kodwa bajabule
njengoba libuyile lisuke eZimbabwe kulo bhubhane lolu olwe-COVID-19
hayi mntu kamlimo kulezi nsuku nje kungani kungconywana kodwa hayi kwezinye indawo lakho kuyaphikisana le mpilo zabantu njani bantu baningi abantu abasebesitshile ebesingakukhangeleliyo okutsho ukuthi ingulane yakhona ikhona mpela kodwa hhayi sokungane sokungcono nje kancane ye okutsho ukuthi nxa kungakakuhlaseli wena uyabe usithi kurayithi kodwa ungezwa sokukhulunywa ngabanye abahlaselwe ngumkhuhlane wakhona okutsho ukuthi uyahlubona ukuthi hhayi ye isifo lesi sikhona mpela
abantu bayahlatshwa yini amajekiseni nawe vaccine
bayahlatshwa mpela ukuthi ngize lapha sibile ngasengihlatshiwe ngoba awugadi ifry machina abangakutestanga njalo ungahlatshanga inasinga ijekiseni lakhona ukuthi ukuthi uhlatshwa kabili and then bese besiyakukhangela ukuthi kawulayo yini i-COVID-19 yakhona then isusiba free ukuthi uhambe kwabanye amazwe size sonke la majahami ngitshaya lawo singu-5 sinjalo
ukhuthazani ebantwini abalabo abalokhu bethikaza ukuthi bayehlatshwa lijekiseni
hayi abantu bakumelanga bathikaze mntu kamlimo ngoba kudala kwakule nasinga kwakule abantu babehlatshwa kwakuthi kungakuyi inasinga amafulu angaziwayo kuhle ukuthi ami njani ngisitshona bathi nomba okutsho ukuthi abantu babesiyahlatshwa kodwa bayengahlatshwa njengejekiseni ukuhlaba kwenza ijekiseni ukuthi liyangena phakathi kwakulokuyinto okungani yireza kodwa kulokungamevana phambili bethi bangagcoba umuthi wakhona khonapha esandleni sakho bese behlabahlaba ukuthi umuthi lowani ungene lakathesi silazwi inazinga zakhona okutsho ukuthi abantu kabamelanga ukuthi bathikaze ngoba into evele ikhona eza kuba khona ngisho lezizalane ezizayo ngemva kwethu okutsho ukuthi abantu bangaze besaba khonokho ngoba nxa kuyikufa umuntu sesaba ukufa ukufa sivele siyakufa mntu kamndimo abantu bakumelanga besabe kabahlatshwe nje ukwenzela ukuthi sihlale ndawonye umuntu wonke engethuki ukuthi lo kahlatshwanga engxenye uzangigcwalisa into enje
ingoma-ke usiphathele ziphi ezingazijabulela sibili
ye ngiphathele ingoma ethi siyabonga baba sifuna umsa wakho ukutsho ukuthi umsa kankulunkulu uyafuneka sokuza kwezinye ezisishona lezi ndazorora Moses Mrenje amadimoni
usiyabonga
siyakubonga baba sifuna umsa wakho Jehova silondoloze baba yebo Hallelujah, cela Jehova.